isikhathi sesithe sike sisiza ukuthi hayi sokulungile sebeqedile lokhu lalokhu sebeqedile lokhu lalokhu esakathesi ithe hayi isiyamabhitane because uminister Soren so uthe ukhulume ukuthi lokuthi so this development ngingathi thina njengezisebenzi kodwa siyabe simaintain ukuthi hayi let's wait and see because asazi ukuthi izaphumisa into elungileyo yini or whatever pertaining to our welfare.
Ubona ingani ngabe ikhampani yeZisco iphakathi kwalo msebenzi ungaqhubeka ngokuphangisa kulanxa usenziwa ngukhulumente kuphela?
It's like we're back to square one if it comes like that. Asazi nedi kungaba ngcono but ngikhuluma from okwake kwayenza ukuthi iZisco kuyini siyakwazi sonke ukusikhulumela. That's where there was gross mismanagement and whatsoever administration of the government was just poor. So that yikho okwayenza ukuthi sisekeshe. So now masebesitshela ukuthi selisele ilokuzeni afaka zonke kuhulumende once again ukuthi ike kukhanya ngathi sesibuyele emuva.
Kodwa kathesa umomo sunjani owezisebenzi?
Umubi kakhulu. Kanele ukuthi the last time we got our salaries was November. Sake sathola ama-quarter pay e-one month kuphela after a long time. So you were getting 35% of equivalent to 1 month salary. So kutho ukuthi kathesi abantwana bethu baxotshwe ezikolweni, abanye babafuna ukubhalile ukuze ama-exams abo bayehluleke ukubhala. So indlala it's like asazi ukuthi senze njani. Abaningi bami bathi iSisco akathesi abasayezi emsebenzini, badinga amanye amakampani, abanye besebeyi-resort ukuziyenzela izinto zabo ngeklasi abo. So hayi, situation ayimanga right.